Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Salami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-21 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi phezu kweziqondiso zokuthi abafuna ukuncintisa kukhetho kumele batshengise ukuthi bangamakholwa esiKristu andubana bakhethwe.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungasiyo nto esiyikhangelele kwezombusazwe.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho luhamba kuhle.
Abantu batshengisa kubamba akula kuxabana, akula kungazwisisa. Abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela.
Iningi labanqobe kukhetho lwabazabamela ibandla leZanu PF ngabacatshangelwa ukuthi ngabegcele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla leZanu PF lithi alilani lalokhu.
So ngiyathaba ukuthi iZanu PF ithathe isithuba leli, yathatha isikhathi sayo, yathatha nama-resources ayo, and then ya-investa kubantwini, kuma-primary elections avotelwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba ezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso elithi lizazisebenzisa ukukhetha labo abazancintisa belimele kukhetho lwalonyaka. Isiqondiso isiphehle inkulumo enkundleni eziningi zokuxhumana izolo ngesokuthi abancintisayo kumele bavezele leli bandla ubufakazi obusuthisekayo obukhomba ukuthi bakholwa kuNkulunkulu. Abaningi bathi umuqa lo kumele ususwe ibandla leli lichiyane lokuhlanganisa ezokholo lezombusazwe ngoba kulenkolo ezijeneyo eZimbabwe. Kodwa abanye bathi ibandla leli liqondile ngoba lesisekelo sombuso welizwe sikhuluma ngoNkulunkulu. Ukuhlaziya loludaba untungameli inkomo Studio 7 uxhume umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungasiyo nto esiyikhangelele kwezombusazwe. Yebo ye iZimbabwe lesisekelo sethu, kodwa it's a Christian country which is debatable because silenkolo eziningi, silamaHindu, silani silani, yebo ama-Christians maningi but i-minority yona kuthiwani ngayo. Ngibona ngazathi bodwa kukhangelelwe bekungaba kuhle bethi hayi ibandla ngelakhe wonke umuntu, abagida amadlozi, abayenzani abayenzani, kodwa lapha eZimbabwe abantu bonke uma sokusiya ngezombusazwe abantu balenkolo ezijeneyo baye bethanda ukuthi ilizwe liye phambili. Ngibona ngazathi kodwa kuze kuqakatheke khonoko.
Lona ibandla le-CCC Fuzwayo ungathi libandla elikhanya lizimisele mpela lizilungiselele ngokupheleleyo ukungena kukhetho na? Ngoba sibona abaningi abagoqela abasekeli baleli bandla bayalicothoza, abanye bathi galila ma-structures kalikhanya ukuthi livela ngapi liya ngapi. Ngokunjalo bathi amathuba alo okuthi linqobe malutshwana kakhulu. Ulubona njani wena lolu daba?
I-CCC mbona ngazathi libanda elibe khona kumnyaka ophelileyo lama structures is a debatable issue, but esikwazi nje ukuthi linjalo lingalama structures liwinile ama parliamentary seats amaningi, lawina ama council seats amaningi. So mbona ngazathi into yama structures uma singaba seqinisweni ukuthi kulama structures uma befuna, akulama structures uma bengafuni. Kodwa esikwaziyo ukuthi esesikubonile ukuthi ebusweni bukazibani lozibani singathi kalizithu singiselelanga ukhetho, kodwa imibandla likwanisa ukuthi li-raise ama-candidates ukuthi ukuthi lilomtshetsha phansi walo esingahlala abaningi singawuboni mbeni singavumelani lawo mbeni singawuzwisisi, ngoba amabandla anti kuyathiwa abantu bale style esinye asebebuye ngaso. Kodwa as long as bekwazi ukuthi bebe lama candidate, as long as besenza izano, uma ukhuluma ngayo i-CCC izano ibe ngani ithintwa imbabazane, okutshengisa ukuthi libandla elikhona.
Baloke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eibheju likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli se-CCC inkosazana Fatai Mahere lomsekeli wakhe umnumzana Gift Osarlos Siziba izolo ntambama ngoba bebengadobhi incingo zabo. Lokhe sikudaba lunye, ibandla le-CCC lithi selilolonga ihlandla lokuhlolisisa amabizo alabo abakhethiweyo andubana liqhubekele phambili ngohlelo lokukhetha abazaphumelela ukuncintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa kuwona lo umnyaka. Ibandla le-ZANU-PF lona lithi selikhethile abazancintisa kukhetho. Isikhulumeli se-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uchasisela usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okwenzakala esigabeni sakhe ngalolu hlelo.
Siyabonga thina njengebandla le-CCC siqhubeka ngohlelo lwethu lokukhetha abantu abazasimela ekhethweni loluluzayo. Siyazi sonke ukuba silezigaba okufuze umuntu adlule kizo ngemvana kokuba umuntu agcizeleleke ukuba usenguye ozamela abantu. Sesisigabeni sesibili khathesi isigaba se-vetting ngemva kwesigaba se-nomination sokuqamba kumbe ukuqoka abantu abazasimela ezigabeni ezithize ezishiyeneyo. Kuyikuthi umuntu kuyabe kuhluzwa kuhlaziya ukuthi lowo muntu owanominethwayo ungumuntu yini ofanele leyo ukuthi amele ibandla le-CCC, ngumuntu mhlawumbe onguye sibili olwela inguquko esigabeni sakhe lapha asuka khona. Ihlelo olulandelayo, mistage esilandelayo, yistage se-stakeholders consultation. Siyabe sisikhulumisana khona labantu abatshiyeneyo ezigabeni, abantu abamqoka ezigabeni, abafundisi, osabhuku, izinduna, labo bonke abantu esibaqakathekisa esigabeni. So into esiyenzayo msakazi into entsha, into enhle, into echazayo engathi exciting. The new thing is that is exciting kuye wonke umuntu, into engazaki yenziwe phambilini. Thina njengebandla le-CCC libandla liletha izinto ezintsha ebantwini, so yisisigaba sesikiso sona khathesi.
Likhangelele ukuthi uhlelo lonke luzathatha isikhathi esinganani ukuthi luphutshe.
Luhlelo olubanjwe inhlangano engathi independent commission, abantu abazimele lo bodwa abengelani le-politics yethu njengebandla le-CCC, ngabantu abafundi basebenzise intando yabantu. Abantu bazikhethela ngendlela ekhululekileyo, lo ozaphuma uzabe iphume ebantu. Sifuna ukuthi abantu bakhululeke bazikhethele abafuna babakhokhe. Njalo okunye okuqakathekileyo engingakutsho ukuthi lo nyaka sithe asifuni ukusebenzisa kuphela abantu abasebandleni lethu, sifuna ukuthi siphumele ngaphandle size imibono etshiyeneyo yabanye abantu abakhokheli abathize, labantu abangekho ephakathi kwebandla esingathi ngama-stakeholders kodwa belakho abangakutsho ngebandla lethu. So into le esiyenzayo bakuthi into enhle, yinto entsha engazake yenzakala elizweni kuleZimbabwe.
Akula ngxabano na kulabo abafuna ukuncintisa?
Msakazi, ukubambana lokuzwisisana lokuthandana engikubona lapha eMathebeni South lalapha kokodlwayo kuyamangalisa abantu batshengisa kubamba akula kuxabana akula kungazwisisana abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela so yonke into ihamba kuhle ihamba ngendlela emangalisa kakhulu ungaze uthi lolu hlelo luhlelo lwaluvele lukhona kudala kodwa ukhanya uhlelo lwe-adopted TCCC kumbe olwamukelwe yi-TCCC luhlelo obelivele lufuna ngabantu siyabona ukuxabana nokungazwana nokwenzakala kwamanye amabandla lawa amanye esiphikisana layo ikakhulu eliphikisayo abantu bephikisana befuna ukubulalana akukho lapha ekhaya ku-TCCC abantu bayenza ngothando njalo into enhle ngiyibona yenzakele ukuthi independent commission leyo ekhangela ukhetho lolu iphethe yonke into ngendlela ukuthi wonke umuntu uyasala esuthisekile akula muntu uyasala ekhonona wonke umuntu uzasuthiseka ukuthi uhlelo luhambe kahle so bakithi sisesikhathini esijabulisayo esikhathini esimnandi kakhulu esomthandazo bazikhethele abakhokheli ba abavele ezigabeni zabo ezijenele
lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesi-CCC eMathebeleland the South obeqoqa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo iningi labanqobe kukhetho lwabazamela ibandla leZanu PF ngabacathangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yi-G40 kodwa ibandla leli lona lithi alilani lalokhu. Ngokunjalo idale elimqoka laleli bandla lithi lapho okuphindiweyo kukhona ukhetho ngemva kokukhonona kuzahlala kunjalo ngoba selihluzisise labona kumele kube njalo. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba eseHarare.
Abanqotshiwe laba bagucela uJustice Mayor Wajikejena onqotshwe ngunkosikazi Flora Booker eGokwe neMbudziya nomphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi onqotshwe ngunkosikazi Mercy Dina eZimba West. Ekhuluma lendalizindaba isikhulumeli sebandla leli umnumzana Christopher Mthwangwa uthe uhlelo asebeligqibile luveza ukuba ibandla leli ngalisekeli gcele lenza okufunwa ngabantu.
So you saw many of my colleagues maybe in the political bureau, our colleagues
abanye bethu abangenelisanga umongameli kazange abancedise bekungamanga ukuba umongameli ufuna ukubanceda lokhu kutshengisa ukuba umongameli wenelisa ukwenza izinto ngemfanelo.
One of the leaders actually saved to confirm that the president had no secret cause.
Umthwangwa uthe labo abangaphumelelanga kukhetho bengalahli themba ngoba ibandla lizabadingela okwenza lokhu kugcizelelwe ngobona ukuhanjiswa komsebenzi kubandla leli umnumzana Mike Bima.
And now we are happy we have come to the end of this exercise. The primary elections for ZANU PF are over. We now focus.
Lokhu kutsho ukuba njengebandla sesiqedile uhlelo lwama-primary elections kuningi okwenzakeleyo abantu bedinga usekelo bekhona abakade bekhonona sesithabile ukuba uhlelo lolu soluphelile.
Ozamela ibandla leli empopho ngamzilikazi umnumzana Admire Maskati unqome ukuqhutshwa okwenze ohlelo lwama-primary elections.
Ibandla leZanu PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi nguntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko. Okuqakathekileyo ukuthi bonke abantu baphiwe isikhathi esifananayo esilinganayo namathuba afananayo ukuthi bakwanise ukuthi bakhankase. So mbona ngathi le indlela eyenziwe libandla leZanu PF ukuthi inike abantu amathuba.
Ingcithi ezigqungela ezombusazwe zithi okwenzakala kubandla leli kutshengisa ukuba sekule nguquko ethile ngoba sekutholakala inkokheli entsha. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Peterson Phiri ofundisa izifundo zombusazwe ekolishini ele University of Zimbabwe.
IZANU PF iphathi enkulu isenza ama-democratic process. Ikutshengisela ukuthi iZANU PF yiphathi eyenza izinto So ngiyathaba ukuthi izami PF ithathe isithuba leli, yathatha isikhathi sayo, yathatha lama resources ayo, and then ya investa kubantwini, kuma primary elections avotelwa ngabantu.
Okumangalisa abaningi ukuba umnumzana Robert Nyemutso owanqoba umnumzana Enoch Borisingazi wasekhitshelwa ukuba uthengisa izidakamizwa wabotshwa usephendukile ngemva kokuba ibandla leli lithe usezamela ibandla. Amalunga edayela ephalamende avunyelwe ukuncintisa akuqela umnumzana Martin Matinyanya owembare, Ephraim Funduka owechuru, Mesidina owezimba West, unkosikazi Flora Booker Egogwe Nembutsia, Lunyasha Marange Emtare West, Robert Nyemutso Echipinge South. Ngimele 27 Nisi Harare, Mlondolozi Ndlovu.
Siyabonga Mlondolozi. Izolo selethulele ingxoxo esiyenzelwe umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ephawula ngenduna uMaduna waseFilabusi sathembisa ukuqhubeka ngehlandla lesibili lalindaba lamhlanje. Kodwa mayuyu zulukandaba asiseyikulethulela lolu daba lamhlanje. Kodwa sizalethulela ngomvulo ngoba sisanika ithuba induna uDambisa Mahubo ukuthi asiphe laye imbono yakhe ngodaba oluvuswe ngumoyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulomunye umlisa ogangade umkakhe ngengodo ekhanda wafa emithesa icala lokuthandana lowaye ngumyeni wakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi icula le-SADC ebelizohlola ukuthi umumo welizwe ulungele na ukwenza ukhetho seliqedile umsebenzi walo njalo likhangelele ukwethula impumela yalo kumaviki amabili alandelayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, linjani basakazi, uThungameli Nkomo, uPhabekisi Jeremaya, uGipsy, awu ngiyalibingelela basakazi bonke, lingaliphindeni lapho likhona, hayi thina siyaphila siyabonga indaba esisakazela zona ezimnandi. Sangibingelela umamama uMandlovu, ngakobulawayo, uNkulumane Complex Afana, nalingeluleka kakhulu 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 ngiyenkomazana lafana osegola lafana nzinyanga kithi konke lapha kithi njani impilo, hayi thina siziphilele, thina siziphilele yala nje imali kuphela, hayi kunzima kola sekuphumele ukubhala.
Bantu bakamthwakazi oMandlebele amahle, mina inye into engayitsho phakathi kwethu isihlobo zami esingayenza, asifakweni ama-blinkers sikhangele phambili kuphela le lapho esiya khona, asikhangeleni into eyodwa kuphela, kungabe nokungamaphathi okuningi khathi sesikhangeleni lokuthi siyayovota, kungabe nokungamaphathi okuvukayo kwesiNdebeleni, okuvukayo kwesihloneni ligijimeliye khona. Hambani lonke ngobuningi menu Mandebele liyofaka u-X ku-CCC, siqale sikhiphe inja leyi ethiwa ngumnanga kwakuqala. Ngemva kwalapho-ke sesibuthana amaNdebele sesibuyela kithi sonke, sesikhetha ke le iphathi esingayifuna yamaNdebele ibe yinye. Hayi konke ukusasa nxa i-triple C sesikhundleni, thina sesikhanya sesithi amaNdebele kulo kungamaphathi okuyi-4, 4, 5, 5 kufana nakhona ngale Mpumalanga, hhatshi siye sijike sibuye siyemva sibe le party yethu eyodwa esiNdebeleni, then silwisane ne-triple C ukuthi lathi sibe ngo-president. Ngiyanicela, ngiyanicela lonke, khiphani umoya wokulandela okungamaphathi okuvukayo ngalesi sikhathi sesiyatshaya intambo sokuseduze. Ngiyabonga.
Hey bantu bakithi linjani, usiba likhulu lokhulumayo, sengithole izincinci eziningi-ningi abantu bethi nabantu amarapi into eliyikhulumayo ayizwakali. Bantu bakithi ake ngizama ukuyicazisa into ethile la. Umqondisi, umqondisi wakho lo okhuluma umuhle kakhulu.
kakhulu ukuthi cha asivothele ama councilor ama MPs ngani ngoba u president phela yabadinga laba bantu ukuba esebenze nabo so if we MRP ama MP emaningi MRP ivoti isiwa ilandile lapho abantu abaningi kusebenza kanjalo u politics it's not about ukuthi u president uphumile le if uthina ebathi bayenza lokho if uthina siba ningi lapha e parliament so uthina ah lokho sasikufuni thina okugudu for abantu bethu lokho if bangasakwenzanga sesiyaqala ukuthi sitshele abantu ukuthi abafuni ukwenza into ethile ethile so into yabona easy wenziwa kithi asike ukuthi kudinga uzokhiwa upresident upresident azole phume vele so thina sibonile ukuthi ingcono sifake amakhansile engaba maningi noma MPP kuyizwe ukukhuluma the sitha sibaningi kusa sikhuluma izwi elinye manje okubi owenza manje izankef iwine ngoba ifaka abantu be-MGC umba be-TPC izankef ngiwa imajhe ijority ngakhuluma lokuthi akuright lokhu hhayi zokanaka zi-right siphelela lapho so ma kuzongena abantu be-MRP bazokuthi hhayi cha lokhu asikufuni thina ingokume izinto zime sesiqala sesizwa thina lathi esisekudeni ukuthi kwenzakalani sesisondela lapha ilizwe lonke nomhlaba wonke usubona ukuthi no kulento enje yenzakalayo ezimbabwe yawo so bantu bakithi votelani MRP kahlanye umqondisi ukhuluma iqiniso futhi lokhu ngizokunanzelela futhi ukuthi kuzosebenza ifuni kwenze wawina ngoba umongameli omnankakwayo uzephume ekitongo shambisa umfana omncane lwakazi lutho
basakazi bakastudio 7 labalaleli bonke ngiyabonga ake nihlale phezu kwendaba indaba yegold mafia indaba ye-alcasira imbi kakhulu ayibukeki kusakhulunywa ngayo nanso indoda engupresidenti wethwaleli lizwe ebamba abantu e-adressa abantu kumamasisi esiwabonileyo e-trade fair sabona abantu e-mount darwin bebaningi kakhulu sisizwa lasemsakazweni ebonakala ukuthi kule quqaba labantu but uyasoleka so asingeke siyeke kakhulu ngaye ngoba vele akaze kuphume iqiniso emlonyeni wawo laba abakhokhele sesibuyela kule ndoda emi njengendoda kankulunkulu engu-Hubert Angels u-Hubert Angels ngumbali webhayibhili ula bantu abaningi abalalela unkulunkulu through yena emhlabeni kuhle lokhana asingeke siyibele ejudgment yikho kodwa ijudgment yethu esiyibeka kuye nasi esesizwa ukuthi uyasoleka kube kumele drop it down to his knees abe ngumuntu obonisayo ukuthi njengoba sengisoleka lapha kahle ngiziphendulele ibhayibhili yona nxa ulibala lithi yona you are of the truth and the truth shall make you free so ngamanye amagama nguphi unkulunkulu oyenza indoda le ibe lamandla okubonakala ihamba izula iqinile ikhukhumele ingapha isoleka kayiyehle phansi indoda le iveze amazwi okuthi iziphendulele yingakho futhi sibona sokuze kusukume iBritain isithi yona isiyimela le ndaba siyifuna ukuyizwisisa is because eZimbabwe kuthi khona ukuthi uhulumende okhona ule dictators engekho right futhi engasoze yahlulwa ngumuntu walapha eZimbabwe ingakho ubona sokuphakama kwaBritain ngiyabonga kakhulu God bless
sanibonani sanibonani bantu bathi tilinjani ngezindawo siyazi sekuzavotwa elizweni lakithi siyazi izidumbu zikamnanga kwazizophuma siyazi abantu bayabulawa nje kambe every 5 years kumele kubulawa abantu every 5 years mnankagwa kumele ibulala abantu every 5 years izanu PF kumele ibulala abantu kuze kube nini kodwa abantu bazobulawa kuze kube nini and abantu balaba ababulawa ngelinye ilanga basezoba lamanye amandla bevuke bezilwele amandla zabantu bafanayo bazozele ibulala abantu abarongo inkinga ababulawa ngumnankagwa mathupha kube la bayavuka belandile umnankagwa akuboni ukuthi lento ayenzayo kwabanye abantu isisubuhlungu kathi abantu umnankagwa babulalelane kuzathiwa uwinile kwemini izikebe kuzilile kwemini zikukhalwa uma kuthiwa kuyeza nopiwa ukhetho luyeza nje manje ziyeza izidumbu zikamnankagwa kanti every 5 years kuhlale kubulawa abantu suku zonke every khetho kumele kube kukhalwa kweminye imizi kumele kube kuziliwe umnankagwa kumele ebebulela abantu kuze kube nini kodwa basezoba la mandla lalaba abantu ababulalayo ngale ndlela leli basezovuka bezilile abantu basezoyiphendula imbuza kumnankagwa abantu banabo kaba babulala abantu kodwa unkulunkulu kafuzitshwala kaba babulala abantu njengamanje ngiyazi ukuthi kuyavotwa izidumbu zikamnankagwa ziyaphuma kuze kube nini umnankagwa ubulala abantu sebebulela abantu abaningi kakhulu abantu labo kule miphefumulo eminingi kakhulu phansi engelacala ekhalayo engelacala
Studio 7 ninjani hayi siphilile nansoke into esikhuluma ngayo umhlelele hayi bantu siyayizwa inkulumo ye-independence yeZimbabwe ayilancedo ngoba thina ama-liberators now we are staying in the bush omunye umuntu uzakutshela ukuthi sazisukela sizisukelanga abantu bakithi size sisuke kwampana ngamo 1984-85 sibalekele ukubulawa then akuzanga kwaba nempilo enhle ngoba into esiyikhangeleyo ukuthi lokho abantu abathi bakhululekile nabantu abakhangela ukuthi bezonikezwa ukudla khona okwerayisi benike. Even if you go and check imali yethu yama ex-combatants esiyiholayo, kambe zingahola ibhondi engaphuma efonini i-$50,000 ukuthi $50,000 imali engayenzi lutho, ubusutshela ukuthi ilizwe li-free. Hayi bantu, siyahlupheka, sihlutshwayo ukuhlupheka elizweni. Umjelele yasazi laba abathi bona izanu right, abaqhubeke abajoyina izanu ngokucela ukudla. Sithi thina hayi bazabona ukuthi kunjani, ngoba thina into esiyaziyo ukuthi imali leyana imali ye-United Nations ukuze thina singaphumeli ngaphandle, kodwa we are living the country because of indlala. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo incwadi zenu zibe mfitshane. Siyabonga.
Elimelika liqakathekisa ilungelo loluntu njengensika yobudlelwano lamanye amazwe. Ukufeza lokhu, elimelika lele Albania abe lomhlangano o-United Nations othiwa Aria Forum la ukulimukisa ukumemetheka kokwephulwa kwelungelo loluntu kwele Democratic Republic of Korea kumbe i-North Korea. Emhlanganweni lo omele elimelika kumanyano wamazwe omhlaba, unkosi Linda Thomas Greenfield uchasise ukuthi uhulumende kamnumzana Kim Jong-un uncindezela uZulu kwezokukhuluma intando kaZulu, ezokukhonza lezokukhuleka phakathi laphandle kwelizwe le-DPRK. Ukuziphatha lokhu kwephula isivumelwano somhlaba ese-Universal Declaration of Human Rights. Ungakhuluma kubi ngokwenzakala e-North Korea kubangela ukuthi uzithole usenkambeni zezibotshwa ama-political prison camps. Le-DPRK liqhubeka ligcine izibotshwa eziyinkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyangalombili kusiya kwezingamashumi ayizinkulungwane ezingamakhulu adlula amashumi amabili 80,000 to 120,000 enkambeni lezi. Izibotshwa lezi ziqhubeka zisephulelwa ilungelo lazo ukubalisa ncitshwa ukudla, ukuhlukuluzwa behlaliswa kundawo ezesabekayo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Emhlanganweni we-Aria, umnumzana Joseph Kim owabaleka kwele North Korea wethule impilo ayibonayo ehlala kwele DPRK engakabaleki. Ngabona umama wami esifa ngenxa yendlala ngele minyaka elithumi lambili. Umama laye wabhubhela ejele le-North Korea, ngasuka ekuhlaleni endlini eyilothando ngayengaphila ezitaladeni ngingumyanga. Izehlakalo ezinje ziveza mgceke okwenzakalayo ukuze umhlaba uzibonele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kuze zonke indaba ezihlasimulisa igazi esizizwayo, kulezimbalwa esingasoze safa sazizwa. Lokhu kwenziwa ngamabomu. Le-North Korea lenza konke okusemandleni alo ukufihla lezi zehlakalo emhlabeni jikelele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kodwa kwesinye isikhathi bayehluleka. Sonke sizibonele ubufakazi obubalisa uphenyo olwe-United Nations Commission of Inquiry lokunye ukwenziwa nguhulumende wele-DPRK omemethekisa ucuku lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Sizaqhubeka sikhuluma ngobubi obenziwa ngele-DPRK lisephula ilungelo likaZulu njalo liphazamisa ukuthula komhlaba jikelele, kutsho uLinda Thomas Greenfield. Bengenelisa ukuvimba izwi labase-DPRK kodwa abasoze benelise ukuvimba ilizwi lethu.
Lawo-ke bekungamazwi awembono kahulumende welemelika. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye inhlobo zendaba ebeziphambili. Ibandla lesi selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso ezithi ezizasetshenziswa kulabo abazakhethwa ukuthi bancintise balimele kukhetho lalonyaka. Iningi labanqobe kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF ngabacatshangelwa ukuthi ngabegcwele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla lezanu PF lithi alilani lalokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu zalamhlanje lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olifisela impela sonto elithukela yimi uChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa silazo ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.